Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-30 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lamuhla silengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti i-voters roll lwalumaniki-niki.
I-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. COVID-19 ubulele abantu abahlanu izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus. Ababhubhileyo ababili ngabesigaba seMathebeleland South, kuthi oyedwa ngowakoBulawayo, lomunye weManicaland lowe-Mashonaland East. Kwababanjwa igciwane le-coronavirus abangamachumi amathathu lantathu 33 ngabalithelelwa eSouth Africa, abanye balithola elizweni. Asebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamuka ekuqaleni komnyaka sebengamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba munwe munye 359. Lengxoxo lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT eHarare ngesonto, umfundisi Angliston Sibanda, othi uluhlu lwabavoti kumbe i-voters roll lwalumaniki-niki. Ababencintisa isikhundla sikamongameli Nkosazana Thokozani Khuphe, Morgan Komichi lo-Elias Mutsuri bakhalala ukhetho luphakathi laphakathi besithi kulokucilebezela phezu kodaba loluhlu lwabavoti. Kodwa ukhetho lwaqhubekela phambili, umnumzana Douglas Monzora wanqoba ngamavoti afika phose inkulungwane eyodwa, elandelwa nguKhuphe wathola amavoti adlula kancane ikhulu 118. Oyikhokhela iqula labazimeleyo beqhuba lolukhetho, umfundisi Angliston Sibanda, uthi lolu khetho lwaluzahamba kahle ngabe uluhlu lwabavoti lwaluhlelekile.
Engakutsho mina ngombono, angifuni ukukhuluma ngombono wami ngoba umbono wami uzabe ususubjective, kodwa njengomuntu kade ekhangele ekhokhela esingakuthiwa yi-technical team ye-Independent Electoral Management Board ekade iphethe lolu khetho, yimi ekade ngiqoqa abade abavotisayo bakhona ukuze abantu babalaleli bakuzwisise umsebenzi ojala ukwenziwa ngabo babusilaye igwana nxa kade kuyizeki. Senza ukukhuluma ngama-facts, angikhoze ngikhulume umbono wami. Ama-facts akade khona yokuthi okokuqala ukhetho lolu angikwazi ukuthi sisabhala i-report abantu bazayibona, kodwa engapho ngikutsho nje ukwenzela abantu abazwa abalaleli njengoba usubuzile yokuthi eliza kubona mhlawumbe ku-report yokuthi i-voters roll ibe ingekho akumbe ekade ikhona ibe inzimvuthu ingalandeleleki ikhanda lomsila. Bekulamabizo abantu ababe ngama-delegates akade ku-24 2014 akade engekho ku voters roll bekulamabizo abantu abangamelanga babe khona ku voters roll ngokuzwa kwethu akade esekhona khona lokho kodwa sabanika ithuba thina njenge election njenge independent election management board ukuthi basebenze i voters roll sibukuthi bayilungise basinike i voters roll abayivumeleneyo elama delegates aku ayekhona ngo 2014 njengokulaya nokuqondisa kwedalele le Supreme Court kodwa leyo voters roll kasitholanga besiphiwa okungamaphetshana okuthiwa kuvela kuma provincial chairperson okuyikho okubangele umsindo indlela inkundla okudlalelwa kiyo ilingane ngoba abanye abamathebeleni north abantu abafika mhlawumbe 30 or so amabikezo abo atholakale engekho kuhluhlu lwabantu abamele bavote
bakhona abanye abasebefuna ukuvota kumbe abavotayo bona bengekho kuluhlu lwabavoti
njengoba sengichilo ngaphambilini ukuthi uluhlu lwabavoti voters roll ibe in shambles iofisi elections directorate yehlulekile eyabo abantu bemdct yehlulekile ukusinika ivoters roll uluhlu lwabavoti oluqondileyo
ungasela ukuthi nxa wena ukhangele sifundo bani esingatholwa ngamanye amabandla ezombusazo
lapha mina sengikhuluma ngombono wami into yenziwe emdct okwakuqala yinto enhle kakhulu okufuza ukuthi ngabe ifundwa ngabantu abangamanye amabandla engingakutsho yilokhu ukuthi babe le independent board ekade sizama ngendlela zonke ukuthi be professional one sayenza ama ballot papers a professional sayenza ukhetho ngendlela e professional sase sicakwa into eyodwa ukuthi uluhlu lwabantu okumele bavote belungalungiswanga kahle ngaphandle kwalokho ukhetho luqhutshiwe abanye bahaba khalala sekusekugcineni kwenziwe kuhle othaling konke khona kana okwenziwayo ukuze kefike kubaleni esingakujwayelanga ukubona kusenza kala kwamanye amabandla siyakhumbula ukuthi ngo 2018 MDC Alliance yathi vota ngesikhathi sokubalwa ama kwakungela voters roll lakho sezwa ukuthi abantu babe vota ngamabhakede kusenzakala into eziningi kwasokuthi kuyabalwa ama vote kwacishwa amagesi waba ithobe chobe nje kwangaqedakali kodwa kwathiwa sokuthi kwaana kwaba labanye aba announce ukuthi bawinile siyakhumbula ukuthi ama DCC ezana uPF abele ingxaba ngxoza eziningi kakhulu akulanto ephumileyo kodwa lapha alubana udaba lwabo lwe-voters roll kade lungabanga le ngxaba ngxoza bebezabe benze into enhle kakhulu batshengisa amanye ababandla into okuthiwa yi-electoral democracy ukuthi isebenza njani
umfundisi Angliston Sibanda ngowayevotisa amalunga ebandla le-MDCT ngesonto ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo kusasa thiyani ndlela Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwayo libandla leli lokhu kulandela ukubotshwa kukameya wedolobho leHarare ngeviki edluleyo umnumzana Jacob Mafume obengumeya weHarare wetheswa icala lenkohlakalo njalo usencitshwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso kathathu sikhuluma nje amakhansila eHarare asekhethe ozakuba ephethe isikhundla sikameya umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi sokumgceke ukuthi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa libandla leli kufakwe ama-commission
sikho-ke sivele siyakwazi ukuthi bahlose ukudiliza ama-councils emadorobheni njengoba lisazi ukuthi amadorobha amaningi vele edethungamelwa i-opposition e-MDC Alliance. Umonzi lwalokhuphe basetshenziswa ukuquphuna abantu benu elibathunye kuma-councils. Namhlanje sebedinga ukuthiwa yi-commission abazahola izimali ezidlula ama-councillors wonke eHarare ngoba bazabatha isikhathi eside besithi kabalungise lokho abathi awuhambi kahle yibo abadiliza i-council baphinde bazifakele i-commission yabo abalandeli isisekelo sombuso esathi akube le devolution amathawna amascapitals icapital city yaHarare lobulawayo kwathiza abantu metropolitan city izaba la ma councillors agoqela ama MPs igaba uameni wabo ebe umeya wale indawo kodwa izani ngokwazi ukuthi emadorobheni wonke ayilasekelo ami ukufeza idevolution bas bayavoxa ngabomo kusenzela ukuthi abantu banyampe inhliziyo khona bezahamba besithi ama councillors e opposition adakiwe akulantu abayenzayo siyakwazi ukuthi yibo aba approve i budget
manje ngokubona kwakho ubona ngani bafuna ukuthi bayenzeni bona bezano PF
siyakwazi ukuthi uminisa nguyo approve ranking top officers njengo town clerk lama directors awe council siyakwazi ukuthi yibo njalo kabalawula imithi yamanzi imithi yamanzi drop position yaHarare awayo abantu bala besitizinwa ingathathi amadamu kodwa sebawathatha siyakwazi kobulawayo ukuthi amagesi lawana avele emphongolweni esithi intuthu ziyathunga bazithathela yikho ke lokhu thina vela kusesabisi siyakwazi ukuthi vele bahlose ukudiliza namhla sebedilizile babantu bancediswa ngokhuphe lo Monzora kathesi ukhuphe sebemlahlela phana njengesoku selidavileyo bakusebenzisa ukhangele njengemathemba njengenhlanzi ezinyani mandebini leziyana ezingadliwayo namhlanje siyadana ngokuthi abantu bethu esisebenza labo yibo abaqinisa i-dictatorship umakhuphe lo Monzora bathini ke ngalokho okwenziwe ngujulayi moyo sefaka i-commission abantu abangakhethwanga mahlabe zulu kubuhlungu ukuthi abantu basebenza gadalala abanye bethu bedlulisele emuva ngoba bafuna ukusigcwalisa inotho nokufutha emzini yabo kungenani akulahlwa mbeleko ngokufelwa ngiyaliqinisa ngempela ukuthi i-MDC Alliance ethungamela ngu-Advocate Chamisa sisesiqongweni esikhulu ukuthi kusasa nje kungaba le free and fair election siyawina konke ku-presidential ku-parliamentary naku-council akula muntu ongasivimba uma kule credible election
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi uhulumende useqalile ukususa abantu esigabeni se-Manicaland lapho ukwesatshelwa khona ukuthi izulu lesiphepho eliphiwe ibizo lokuthi Cyclone Saline lizatshaya khona. Iyezi lezulu leli libikwa selifike eBeira kwele Mozambique. Iphephandaba le-Chronicle lithi isisanasana kade sise-Beitbridge sesiphelile okokuthi izihambi sezicapha umngcele we-Beitbridge ngesikhathi esifitshane. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uMary Mbayiwa oyinkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa uncitshwe ipasipoti yakhe ngumthethwandaba yena kade efuna ukuthi ayokwelatshwa kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibona ningiyabingelela Studio 7 igama ushukela ngiphuma lapha enkahle enzalwa khona. Asibonge Studio 7 indawo elisethulela zona iyaphela umnyaka manje. Lonke sethulela indaba ngobunono obuhle kakhulu. Kunzima kwelakithi kakhulu ebantwini bakithi noma ababoni odadewethu makhuphi ukuthi basetshenziswa kakhulu. Namanje vele uMonzora babesazi ukuthi umuntu abamsebenzisayo nje makhuphe nje phambili egijima yonke lento ayenza eDMDCT. Namhlanje kwenzekani makwenzeka kanje? Endade bemtshela umakhuphe abantu ukuthi hayi dadewethu laba abantu bayakusebenzisa kodwa hayi bekungena ngapha kuphuma ngale. Okwanamhlanje kubuhlungu mase kunje singazi kudadewethu ukuthi uzobuya yini ekhaya ngoba simdinga ekhaya thina. Sakhena ongokwethu okungokwethu size sibone ukuthi simisa kanjani izwe lakithi umthwakazi ngoba ayi kunzima kulabo abantu abafuna ukusebenzisa. Namhlanje sazi udadewethu makhupha uzobuyela kwe-MDC Alliance noma uzovula elakhe iqembu futhi ethi leli ngelami ngoba kodwa iqembu phela ngelabantu. So eyi kunzima dadewethu, buya ekhaya mani, buya ekhaya sisebenzeni sibone ukuthi senzani ngemthwakazi. Ngeke sibenze lutho laba bantu, bafuna ukusebenzela izisu zabo, bafuna ukuhlala bephatha. Sibayekeni balwe bona bodwa khona le Mpumalanga, thina sisebenzeni isilungiso ngokwethu kuphela nje. Abantwana ngeliyeke ukuvotela amaphathi angekalenzele lutho. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7. Bengikhangela i-Extraordinary Congress ye-MDCT. Hey, laba bantu ambona ukuthi bangaba ngamakhokheli abaqondileyo. Indlela abebeziphatha ngayo bekulomsindo omkhulu kakhulu. Umakhuphe imaski weyikhiphile, uKomiti ekhiphe imaski, uMonzora ekhiphe imaski, uMzuri ekhiphe imaski. Bonke ama-candidates bebekhuluma ngasikhathi esinye bonke kungaqedakali ukuthi unjani. Kambe lisho ukuthi singakhokhelwa yibona abana abantu shuwa yikho ugawulo esihlale sisola. Hayi esoli i-MDC le kamakhuphe, hayi lokhu abakwenzayo kulangqondo lokho. Kathi ngani sasibone uShamisa asakaze sibone besenza kanje, sasibone besenza into ezile order. Manje lapha kumakhuphe akula order. Namhla siyatshelwa kuthiwe uMonzora akatshontshanga mali, kukhuluma umakhuphe kwelinye kusasa kuthiwe hey utshontshe i-6 million. Akunento yakhona eqondileyo. Labo Deni Moyo labo bazikhulumele izinto ezingaqedakaliyo, batshintsha ama-goalpost namhla bakhuluma lokhu kusasa lokhuyana. Ungani ngabantu abathunyiweyo abangaziyo ukuthi bakhulumani? Ungani bayatshelwa ukuthi yenzani suku, yenzani kanje. So i-Israel Ethnal Congress ukuthi elomsindo kanjeyana eZimbabwe angaze mbone ngitsho lebandla elilodwa eliyenza i-Israel Ordinal Congress elomsindo njengalwana. Mina mbonani ngamatopi lawa aphekayo, kabayekele into lizabehlula. Ayibaphela basoze bafike ndawo, kuzabehlula. Kambe shuwa nxa bezaqala kwathiwa voters roll was tempered with. Today baqalisa ukuthi kube kube lokhetho, kuphinde kuthiwe hey voters roll amabizo kobulawa kwakho. Akuqondakali phela ngamatopi lawa aphekayo, kabayekele. Kabahle bayikhansele ngokuphela i-Extraordinary Congress. Iparty yabo ihlifevele ikhanye ngani ayila ma-supporters.
Sawubonani bantu beZimbabwe, sawubonani bobo ezwa. Mina elisiphathela izindaba, mina engikhulumayo ngu-Alexander Khane wesilobela Entobe emangonini. Ngisithi mina ngesimanga kakhulu ukuthi kathi iparty isindawo yokudlalela ukuthi ama-players wonke abefuna ukuthi abe ngu-number 1 ekudlaleni. Wonke angayedlala afisele ukuthi abonakale. Lakozombuzipha sokufanele ukuthi wonke umuntu okupolitiki sokumele abe ngu-president. Sokudlala phaba sokungamadoda evela lapho. Ngoba nxa kuzakuthi umkomisho afuna u-president, uMakhuphe afuna u-president, uMonzora afuna u-president, lo omunye layo afuna u-president, kanti sokudlalwa ngabantu. Iqiniso elikhona ngelithi uMakhuphe wayengaboni ukuthi uMonzora bamxoshisa abanye abantu bebesaba ukuthi mazokuvotwa bazadliwa. Yesenzele ukuthi yena bakwazi ukuthi esifuneni mahake bamvotele uMakhuphe. yonto ivele iyakhanya singake sithanda sisho umthi ukuthi vele bona bacabanga ukuthi njona umgabo wabulala amaNdebele lo muntu ongaba ngumpresident abe lindebele uzababulala kube kathi abantu abafanana thina sinje uThamisa simthembe kakhulu asingake sathi njona elishona uzafana lo mgabo umfundisi uyasizala isigebengu asiyamzala umfundisi so lapha ngizama ukuthi ayisibo bonke abantu beshonene abalo meni but mina into ebengiyikhangelele ukuthi iphathi ifundise kakhulu ebandleni ukuthi kumele sikhethane hathi ngomhlobo ngoba sabe sesifikela khona phana kuzanupiwe eyabulala abantu ngekugrawundi thina nje-MTC Alliance asikufuni lokhu uba upresident uThamisa kumele kunanzelele konke lokhu ukuthi kungenzakali lokhu idoti eyenzakale kumakhuphe labomonzora bekhetha wakwabona umuntu obengupresident wephathi eshaywa ngempama phambi komphakathi mina kuyinkinto bengizasemthela umoya vele ngicaphuke kakhulu loba umakhuphe ngingamsapoti ngisapoti uThamisa abasihloniphanga ababathaya umakhuphe kuyatshengisa ukuthi iphathi liyana ibolile ayilanhlonipho baxotha isidede besithi kaziphathanga yona yonke vela iziphathanga yona iphathe ukuthi ngako ukuthi kuyavunyelwa idilize isingabi khona vele isithiswe nangisho njalo Alexander Khanyi ngiphuma kule nkaya ngisithi mina idodi kanabayenzileyo basiyangisile yizanophefu esibindiya emhlabeni
sanibonani sanibonani abantu bakhithile njani ngezindawo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphi waxothisa abantu bakaThamisa ephalamende wajika waxothisa uBhebhe xotisa abantu emsebenzini manje ugijana lo Douglas Monzora ethina ulandela isisekelo sombuso so isisekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengalokhu asebekwezi njengoba sebemtshaya so yiso isisekelo sombuso lesi abantu khala ngelizwe ukuthi ilizwe iZANU-PF ihlukumeza abantu iZANU-PF iyatshontsha i-corrupt yena ugijima uyabhidliza i-MTC Alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU-PF embi umama uright bemtshayeli inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba nabomonzora manje yiba sebemtshayile baright bemtshayile lokho umama nokacabangi kahle kahle kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisa and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili wagijima wakubu-harvest house ehamba lawo amaphoyisa emgadile amaphoyisa lamasosha namhlanje sebemtshayile yiba sebemtshaye omonzora lapho abebhidliza bonke i-MTC Alliance ixothisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongela support barayithi bemtshayile loo mama
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu ebisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Donald Trump usebambane labebandla eliphikisayo elama-Democrats kudaba lokuthi abantu bele Melika baphiwe imali ezinkulungwane ezimbili $2,000 ngamunye hathi ebesezivunyelwene i-$600 umuntu ngamunye. Izolo lolu daba lusiwe edale le-Senate lapho akukhangelelwe ukuthi lipase kumbe hathi bese lithunyelwa kumongameli Trump ayisayina. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwana nanzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
So indaba kaTrump ukuthi aqalale ukusayina ibhili esilungiswa ngamahlandla amabili i-house lele Senate kutshengisa nje ukuthi ngumuntu othidekileyo engqondweni obelokhe lamaphupho okuthi mhlawumbe angatshintsha ukhetho oloselwenzakele ngokudlala ngale ndlela. Kakhulu bekukhathaza abantu ukuthi lanxa ebebukekelwa ukufisa okuhle ukuthi abantu bathole imali eningi okube ukuthi abantu besebelahlekelwa ngama-benefits la akade bawathola lanxa enganganani kodwa be-expire nxa kuyukuthi lokho kakwenziwanga. So bekuvele kungasela sikhathi sokuthi angaphinde abisele linto emuva. Ngiyabona ubonile ukuthi mhlawumbe kungabaphinda futhi kubabisele emuva kulelo khetho solukhona lezindawo ezinjengabo-Georgia landa. Yikho njengokucabangayo ukuthi hhayi indoda lowo udidekile engqondweni.
Siyabona ukubana ngesikhathi kukhulunyiswana ukuthi abantu bazaphiwa malini
yena uTrump lama Republicans babe sithi i 2000 iningi kakhulu ukuthi afeze injongo zakhe kumbe ukuthi into kade yenza kade kuyisifiso sibili sokuthi abantu bayithole leyo mali.
Yakusobala ukuthi uTrump lapho befuna ukudlala sibili imidlalo ukuthi ngoba ya njengoba uthile ukuthi isikhathi sonke lezo bekhona kuhlela ukukhulunyiswana usenza zonke imizamo yokuthi kufike kulesi sigaba kodwa bese chede le muva athi yena adwebe phansi athi okungaqalwayo athi kusho ukuthi wevele nje dlala sibili kakutshengisa ukuthi ngumuntu obe-serious ngoba olayo ibandla lakhe le ya labantu bakhe ibade bephathekile lomsebenzi wokuthi khona kulungisa lomsebenzi le ndaba yemali ikakhulu ngalesi sikhathi ebifuneka khona kakhulu ya so ke hayi akusikho sibili okuqondileyo kade senza umnumzana Trump.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Ohio. Igida kudume phansi laphezulu makhathi esidubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abahlanu kuthi abafika phose amakhulu amabili 177 babanjwa igciwane le-coronavirus izolo. Sixoxe lomunye wabaqhube ukhetho lwebandla le-MDCT ngesonto eHarare, umfundisi Angleston Sibanda. Ibandla le-MDC Alliance lithi uhulumende ulenjongo yokubhidliza amakhansili akhokhelwa ibandla leli.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.